Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-132.
Akula muntu vele osebenzisa ubuchopho bakho ongangayisoli into ekhulunywe nguminister uMtsangwa ekhulumela i-government yeZimbabwe.
Umphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa uthi uma ngamazwi akhe okuthuka abafundisi beRoma wona asolwa ngabaningi besithi alakho ukuphehla inzondano phakathi kwamashona lamaNdebele.
Kambisadakiza afuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwa abantu abangaki.
Umanyano wesadaki uyahlangana namuhla inengi liwuchothoza ngokwehluleka ukuphatha udaba lweZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo laya kukhulu elilamachumi amathathu lambili 132 ngemva kokufa kwabantu ababili. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi oyedwa wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamachumi ayisishiyangalombili lanhlanu 85. Ngaphandle kwabane kuphela abavele lomkhuhlane lokwele South Africa, abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus eZimbabwe laya ku-5,261. Asebesindile bakhwele ngamachumi amane lanhlanu baya ku-2,092. Ezwekazi le-Afrika kona inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-25,356 njalo wahlasela abangu-1,110,053. Emhlabeni jikelele usubulele abangu-772,284 njalo wahlasela abangu-21.7 million. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende unkosikazi Monica Motswangwa uthi uma ngamazwi akhe okuthuka abafundisi besonto yeRoma wona asolwa ngabantu abanengi besithi alakho ukuphehla inzondano elizweni phakathi kwabantu bohlobo lwesiNdebele labesishoneni. Umutswangwa wethule umbiko ngomgqibelo esola iZimbabwe Catholic Bishops Conference ngokukhuluma phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende weZANU-PF. Sithi abafundisi laba balomoya omubi njalo basetshenziswa izitha emizameni yokugenqula umbuso weZANU-PF. Abafundisi laba basole njalo uchuku abathi lwenziwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa ebantwini besithi luhambelana lolwabakhona ngesikhathi segugurawundi. Ephendula kumbiko awethule emisakazweni kahulumende uMotswangwa ujonge umholi wabafundisi laba uArchbishop Robert Ndlovu Olindebele esithi ngokuvusa igugura wundi uzenza yena umkhokheli wamandebele azibona engcwele wona athe malutshwana eZimbabwe. Ngesikhiwa umutswangwa uthe he wants to posit as the leader of the Russia's Ndebele minority by feigning the psychosis of tribal victimization. Uphinde wafananisa uNdlovu lo Archbishop Seromba wakwele Rwanda yena athi wachojozela ukubulawa kwabantu kulelo lizwe kumpi yemihlobo ngo-1994. Inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iLaw Society of Zimbabwe kanye leZimbabwe Christian Alliance zethule imbiko yazo zisola kakhulu umutswangwa njalo zisekela uArchbishop Ndlovu leZimbabwe Catholic Bishops Conference. Abanengi bathi umotswangwa kumele axolise ngamazwi yakhe njalo bathi uhulumende kumele achiyane lokwephula amalungelo. Kodwa umotswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uma ngamazwi yakhe njalo kasoze axolise. Ebuzwa ilumsakazo ukuthi akakunazeleli na ukuthi umbiko wakhe usudale ukufuthelana okukhulu. Umutswangwa uthe amazwi yakhe ajonge ukwakha hathi ukwehlukanisa abantu ngemihlobo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yokholo lesiKristu njalo ilwela amalungelo eHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Abezinkolo abamachurch balomlando kwanxa sikhayela iBhayibheli lithi kuqakathekile kumqoka kubalulekile ukubana sikhulumele labo abangelaphimbo. Kumele siqhubeke ngakhona lokho. Uma uhulumende esona sizamtshela ukuthi uyawona. Uma ephambanisa siyamtshela ukuthi usuphambanisile. Njengoba uNathan wayekhuluma etshela uDavid ukubana nguwe owathatha imvana yendoda engelalutho. Lathi namhlanje njengabamandla sithi yini eliphambanisineyo, yini elixabanisa abantu, yini elabulala abantu, yini elithumba abantu, yini eselibhidlize ilizwe leZimbabwe, yini eseliphambanise abantu besizweni seMatabeleland. Umbhalo uyasikhuthaza ukubana sibe luphimbo, silwele labo abangenelisi ukuzilwela, silwele amalungelo abantu, singakhethi ukubana bavela kuwaphi amabandla ombusazwe. IMDC layo ingenza njalo, iphambanise. Njengaba amabandla siyakhuluma sithi yini elonayo, yini eliphambanisayo.
Abantu abanengi sibone bebambana besola kakhulu amazwi kamutswangwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ulishona, umuntu ulindebele, ulikhalanga, ulivenda, ulitonga. Ubona amazwi la elakho ukubangela ukwehlukana kwabantu yini ngemihlobo elizweni?
Yeah, inkulumo le enxele iza phambanisa kakhulu sibili ubudlelwano phakathi kwemihlobo eChina ikakhulu amaNdebele labesishoneni ngoba khona lokhu kuvusa amanxeba amadala ngoba nxa sikhangela nje gathesi endaweni eziningi igrawundi yaqutshelwa phambili, nxa sikhangela indaba yemisebenzi sikhangela njalo ukwaba komnotho welizwe lamazwi la bona azaxeka axabanise abantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi iZANU-PF vele yaqala khona lokho kudala, vele libanda lombangazwe eladalwa ngokukhethana ngo-1963, baqhubeka ngohlelo labo lokukhetha ngo-1979, bekhanda i-grand plan yabo, baqhubeka njalo ngo-1983 ngegugurawundi, baqhubeka njalo ngemva kwalokhu behlukuluza abantu baseMathebeleni, bebancitsha amaxesha lamathuba ubana babe lo mnotho bathole imisebenzi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeHabakuk Trust. ukuhlaziya lolutaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akula muntu vele osebenzisa ubuchopho bakho ongangayisoli into ekhulunywe nguminister uMtsangwa ekhulumela igovernment yeZimbabwe. Lento ayikhulumileyo igangile ukuhlambalaza amaNdebele yikuganga, ukuhlambalaza umfundisi omkhulu weRoma uRobert Ndlovu, Archbishop Robert Ndlovu yikuganga. Abantu besindebeleni abantu bemathebeleni abafanelanga baphathwe njengezintandane. Ukuthi ungathuma abantwana esitolo kule ntandane phakathi kwabantu abakho bangaphuza utshaya intandane, ungabathuma emasimini baphuza utshaya intandane, yikho okwenzakalayo. Usayine istatement elabanye abangu-7 ukhethelwani yena yedwa, wenzeni? Kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe leli libuswa ngobandlululo, kuzondakala umhlobo othile bezonda umhlobo wabantu bemathebeleleni zonda amaNdebele. Yinto engafanelanga yamukeleke yona leyo, kumele iphele, kumele inqotshwe, otherwise ilizwe leli kaliyindawo, liyacina lidilikile lingasekho.
Yena uhulumende weZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuthi azinuke amakhwapha laye, ngoba siyabona uyathethisa abantu abaphakathi kwelizwe amaRoma, uchothoza abeSouth Africa, uhulumende weSouth Africa, usola abeMDC, abeAfrican Union, abeUnited Nations abathi amalungelo kawahlonitshwe. Usola wonke umuntu ngaphandle kwakhe. Kuyini okuhluphayo ukuthi ahlale phansi uhulumende weZimbabwe azibuze ukuthi abantu bakhonona kangaka, kuyini akuphambanisayo?
Vele ungabona usunguwe wedwa osucabanga ukuthi ulungile, wena wedwa nguwe alright, bonke abanye abantu bayagula, bonke abantu bayahlanya, bonke balamanga, nguwe ophethe iqiniso, kusho ukuthi usule nkinga enkulu. Ilizwe leZimbabwe liyadilika, lidilikile wonke umuntu uyakubona. Kugcwele amaphotholi kuyo yonke indawo, kudilike ezemfundo, kudilike ezibhedlele, kudilike yonke into, ayisekho impilo eqondileyo, kugcwele ubuyanga, kugcwele ukunga sebenzi, abantu abasebenzi, abantu balala bengadlanga, abantu abagqoki, abantu abawatch, abantu abanathi tea, abantu abalampupu, abantu abalasichebo, abantu abalampilo eZimbabwe. Nga umuntu engakuboni khona lokho elandula khona lokho, uphila ngapi? Bayakwazi bakuphika bekwazi. Ilizwe kalisekho, liqedwe yibo, balidilizile, lidilizwe iZANU-PF, lidilizwe umbuso weZANU-PF kusuka ngo-1980. Baphikani into eyaziwa ngumuntu wonke, ebonwa ngumuntu wonke, seli pelile ilizwe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Umanyano weSadaki namuhla uzaqhuba umhlangano wawo omkhulu we-Ordinary Summit. Iningi lisithi kumele uphathe udaba lwamalungelo oluntu abikwa esephulwa nguhulumende weZimbabwe. Umhlangano lo uza kwenziwa abakhokheli laba besemazweni abo ngamunye bexhunyaniswa ngomabonakude kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli weSADC Troika uza kwehla kulesi sikhundla adedele umongameli wakweleBotswana uMnumzana Mokhwesi Masisi. Lanxa iningi lisithi umhlangano lo kumele uphathe udaba lweZimbabwe njalo usole umongameli Mnangagwa phezu kodaba lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana, umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi udaba lweZimbabwe alusoze luhlafunwe kulomhlangano. Le yinto esolwe kakhulu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyamangala njalo siyadideka ngokwenza kweSADC. Kambi iSADC izafuna ukuthi kuze kufa abantu abangaki, kuthunjwe abantu abangaki, kube legazi elingakanani ukuze ithi eZimbabwe kulamacala afana ukuthi alungisiswe. sasithembile sibone ubaba upresident we South Africa Ramaphosa etumela invoice zakhe ngapha sithi baza kuluma ngohlupho oselungene endlini yeZimbabwe. Yikho ke thina siyamangala abantu bonke beZimbabwe babamba ngaphansi ukuthi kanti sadaki club yamapresident na oyisocial club nje ukuthi ababusi bayancedisana bengasolani bengaphandana amacebo okubusa abantu ngombuso omuhle. Siyazi mhlophe ukuthi abathungameli besadaka abanye bagcina besithi ukhetho lweMalawi oludlulileyo lana olwagcina selubhidlizwa yikhodi abesithi lulungile. Konke lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi labo ababusayo ngalesi sikhathi ama-president akhona ngalesi sikhathi esadaki bayancedisana ukuvala ububi bomunye. Kungani social club or boys club ukuthi hayi umfowethu lo club yami noma engaziphambanise njani.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi.
Chinoshamisa pane vari kuti munyika mune dambudziko racho havasi vose hapana kana muZimbabwe umwe chete. Vari kutaura zvavari kutaura zvemanyepo vari kunyika dzavo ukoko vachiongorora zvavanenge vachiona pasocial media.
Okumangalisayo ngabantu abathi kule nkinga eZimbabwe yikuthi bonke ayisizo zizalwane zakulelo. Bakhuluma amanga abawabona kusocial media besemazweni abo. Amanye alawa mavideo ngawezihlakalo zakudala ukuthi amanye athathwa emazweni afana leMozambique, Somalia, lokunye okwenzakala laseSouth Africa esikubonayo bebe seqamba amanga ukuthi ngokweZimbabwe. Asibone ukuthi yikho okungenza iZimbabwe ifakwe kundaba ezikhulunywa yiSadak. Abakhokheli beSadak ngeke basebenze ngokutshelwa izinto kusocial media. Yikho sebekubonile ukuthi eZimbabwe kulokuthula njalo abantu bazihlelele nje ezindlini zabo. Abalwisana lakho kuphela ludaba lweCOVID-19 njengamazwe wonke. Lokho ukuthi iZimbabwe kumele kukhulunywe ngayo kuSadak yimbiko yabo bantu asebephelelwe. Siyakwazi obekusenziwa iMDC lenhlanganiso ezimeleyo eziphiwa imali embassy yeAmerica ukuthi bengcolise ilizwe lethu besebenza lentathelo izindaba ezizimeleyo.
Barukunzoku to present Zimbabwe as a crisis.
Umnumzana Tafadzwa Mugwadi isikhulumeli sebandla leZanu PF ubexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
Into eqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi iSADC labo AU okwesikhathi eside singathi sebehluleka ukungenela endabeni zeZimbabwe. Kulabakhokheli abehlukeneyo abambalwa njalo eAfrika esebenelisile ukukhuluma ngokuthi eZimbabwe kulama human rights abuses lezi zonke izinto. Ungakhumbula umgabisa sekhona balitshwana ababekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe. Sikhumbula bo Ian Khama labanye abalitshwane umongameli waseRwanda uKagame. So ngokubona kwami iSADC akula nto ezokwazi ukuyenza eZimbabwe. And iSADC umhlangano wamaqhegu nje angelamcabango ukuthi kumele kwenziwe ngoba vele labo banjalo. IBotswana leSouth Africa, iZimbabwe mayisisha iBotswana leSouth Africa layo iyasha ngoba makunje eZimbabwe nxa abantu bebaleke eZimbabwe kulamsebenzi abantu bayafa ngendlala zonke lezi zinto kuthi kuthi manje ama human rights abuses, corruption, abantu nxa bebaleka eZimbabwe bese South Africa bacina bengumthwalo womkhono womwe South Africa lomkhono womwe seBotswana. So yikho sithola ukuthi iBotswana leSouth Africa ezizikhulumayo ngoba ezizithwala nzima. But okuqakathekileyo njalo ukuthi umongameli weSouth Africa ngiyokumela khulume hashi iANC lama ministers, umongameli kumela khulume sazi ukuthi umenga.
Yebo iZimbabwe ayikho etafuleni yeSADC kodwa kungenzeka yini isibone bekhona abayiphakamisayo namuhla kukhulunywa ngayo kumhlangano weSADC.
Nxa kulabantu abalonembeza kuSADC, kulenkokheli ezilonembeza ezike zakhangela ukuthi kwenzakalani eZimbabwe kumahola ayi-72 adlulileyo, amabhishophu ekatholike a-issue statement, bakhuluma bawukhulumayo and wonke umuntu uyavumelana lakho ukuthi amabhishophu abe-right, ngoba indaba abazikhulumayo indaba ezihlukumeza abantu beZimbabwe. IZANU-PF yabe isiresponda, yabe iphendula iZANU-PF. Amagqwetha angamakatolika lawo akhulumile, and nxa kunomuntu olonembeza kuSADC bazoyifaka ku-any other business ngokubona kwami ukuthi kanti iZimbabwe kuhamba njani. Njengoba sengishilo ekuqaleni, ingxenye bazotshela ukuthi hhashi indaba yeZimbabwe sisamelele ukuthi sikhulumisane nemihlangano yonke ephathekileyo kwindaba zepolitiki yeZimbabwe. So ma siqeda ukukhuluma labo, then sizobuya kuSADC sizolutshela ukuthi uhamba njani.
Umnumzana Shepherd Mpofu uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi inkisela engunobhala kugatsha lwezemali umnumzana George kuba matanga yena obephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lomdeni wakhe uqatshe indizamtshina ngempela viki yamthwala le muli yakhe yonke bayajabula eVictoria Falls ngemva kokusila kulo mkhuhlane. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi kulabatshayeli bamaroli amakhulu ababili, omunye wabo oyisizalwane seZimbabwe, abafileyo duzane lomngcele weChirundu izolo ngemva kokutshayana kwezimota zabo. Enye yalawa maroli ibikwa ibithwele amafutha ezimota okubangele ukuthi ilumathe umlilo. Kubikwa kufe njalo abantu makhaza. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi kwa-Studio 7 lonke elisakaza ku-Studio 7 kanye nabalaleli. Mina into engithi ngiye ngiyithombijana balaleli ba-Studio 7, into esibulala ekhaya elizweni lakithi leZimbabwe, siyakhala siyakhala ngezanu kodwa ubuningi bethu kasivoti. Uyezwa umuntu esithi izanu yalele esihlalweni kodwa engavoti. Asiye sizameli babantu benkosi ukuthi umnyaka kuvota, siyeni siyevota sonke sisukume nobuningi bethu. Kuzathi use-South Africa uphohlezi kume 20 years ukuthi izanu yalele yamfuna ukuvotelwa ngubani bantu benkosi. Asisukumeni sonke siyevota kuze sikhiphe izanu PF lesitulweni. Okhuluma yimi umgcini Dladla, ngizalela uPane eMzola e-K4 kodwa ayikho Tesi ngisekutswana eFrancis Town.
Basakaze linjani? Kuyamangalisa lokho okukhulunywa uJoseph Chuma uthi abantu abathunjwe eZimbabwe ku-right, abantu bethunjwa kangaka, kuyini okwenzakalayo kangaka shure? Kumbe ukuthi bona bayadla bayasutha njengoba bengabe ZANU-PF. ZANU-PF unceda bona abakhulu abasezikhundleni laba, thina abantu sibonke kodwa siyadubile and sithole nzima elizweni leli umlimi wabo uyangenela sisize ukuze siphile, ngoba ke sayi kunzima shure, into zonke zinzima, izimoto azigadeki, izinto kazidingeki, kunzima. Sithi silo hulumente orayithi, hhayi lokhu kunzima kakhulu. Umantshali sebhlabhusi.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abahlamuki abedlulise amalawulo bahlasele ngamabhomba lemipopo kwenye ihotela esigodlweni seSomalia iMogadishu izolo babulala abantu abayisikhombisa njalo balimaza abedlula amajumi amabili. Inhloko kahulumende wele New Zealand isidlulisele phambili ukhetho obelumele lwenziwe ngenyanga ezayo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ukhetho lolu soluza kwenziwa ngomfumfu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump ubikwa ephatheke kubi kakhulu ngokubhubha komne wabo, umnumzana Robert Trump ngomgqibelo. Umkhwenyana kaTrump, umnumzana Jared Kushner, utshele umsakazo we-CBS izolo ukuthi umongameli Trump uphakathi kosizi olukhulu ngoba ubemthanda kakhulu umfowabo, yena obhubhe seleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lanye, 71. Akwaziwa ukuthi udliwe yisifo bani. Imfa le iza ngesikhathi umongameli Trump ephakathi kokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi lapho azanqikelana khona lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama-Democrats. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Bebebonke bebangabangane and bencedisana ngezinto zama-business lezi. Okukathesito engikubonayo lapha eAmerika ikuthi abantu or izihlobo zakho aba-involved ngendaba zepolitiki kaningi ama-decisions ayenziwayo ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Enkankasweni leyi eye-election ebuyayo ngo-November 30, ngiyabona mina ukubhubha kukamnawa ka-President Trump akusoze kwakhathaza the general operation ye-Republican Party ngoba bona balungiselele ukunqoba ngo-November not just i-presidential office but ama-senate lama-house races for i-congress. So mbona ngathiwa bebelungisela from 2 years ago ngoba singakhangela ama-interview ayeyenzwa ngu-Michael Cohen owaye ligqwetha lika-Trump. Why sithi ukuthi for the past 2 or 3 years umnumzana Trump ekhona ku-ehofisini ye-president la wayelungiselela for i-re-election for 2020.
Kulo mzukulu kaTrump osanda kuloba ugwalo echothoza kakhulu umalumakhe, ubona kumphazamisa yini lokhu uTrump emizameni yakhe yokuthi akhethwe aqhubeke engumongameli weMelika?
Akusoze kubakhathaze ngoba sabona ukuthi uMary Trump umzukulu wakhe wayephume lama-allegations ukuthi umalume wakhe wayephambanisa all this time kususela esesemncane. Hhayi, ngiyabona ngathiwa lokho is about moral behavior yomuntu which has nothing to do with governance. Ngiyabona ukuthi ama-politicians noma uZulu jikelele akula muntu ongela cala or something abantu abayizondayo kuye. So angiboni ukuthi ama-business abo noma i-family issue yabo izabakhathaza ukuba re-elected ngo-November.
Umnumzana Tim Moringai yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngababili izolo laya ku-132. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uma ngamazwi yakhe okuthuka abafundisi beRoma wona asolwa ngabanengi besithi alakho ukuphehla inzondano phakathi kwemihlobo elizweni. Umanyano weSadaki wona uzahlangana namuhla inengi liwuchothoza ngokwehluleka ukuphatha udaba lweZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.